Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 7 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa nje iqinise ukuthi nxa ubuza ngezombuso weZimbabwe abantu abaningi bavame ukwesaba kuye kwethuka baphendula ngendlela abacabanga ukuthi wena ufuna ukuza impendulo.
Uphenyo olwethu lwenhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi ibandla leZANU-PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili lusolwa ngabaningi.
Ngamvothela uNkosana sibone lathi ukuthi uyasiphathelana. Ngumuntu esingathi akekho kuZANU, asikamzami, akekho ku-MDC, ngiyakwazi ukuthi yiyo engani phambili ku-opposition. Kodwa ngibona ngani singamzama engasenzela ngani kunqaba.
Abenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo bapha imbono yabo ngowake wabanga umphathi ntambo wezokuthengiselana kuhulumende weZANU-PF. Umnumzana Nkosana Moyo yena uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngo-2018. Kuwoza Friday lamhlanje sikhothamela ilunga leqembu elihlabela umdumo we-jazz elama-cool crooners u-Abel Sithole obhubhe ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uphenyo olwethu lwenhlanganiso ye-Afrobarometer ngenyanga kaNkwenkwezi olutshengisa ibandla leZANU-PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili luyasolwa ngabanye. Iphephandaba likahulumende leThe Herald lilukhiphile njalo loluphenyo endabeni zalo zalamhlanje. Osukubangele abanengi bathandabuze indlela eyasetshenziswa ukuqoqa imbono kaZulu. Inhlanganiso ye-Afrobarometer yakhuluma labantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu amabili. Ebantwini laba abayisilinganiso esingamatshumi amathathu lasishiyagalolumbili ekhulwini. 38% bathi balakho ukuvotela umongameli Robert Mugabe. Kuthi abalichumi lasithupha ekhulwini 16% kuphela yibo abathi basekela i-MDCT. Lolu cwaningo luthi abantu abayisilinganiso esingamachumi amabili lane 24% lesaba ukuveza imbono yabo. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yi abantu phela vele nxa vele kudingwa information ku-research, nxa impumelelo yakhona ingazibe into abangavumelani layo, kuza vele kube lesizathu sokuthi babe beyithothoze. Kodwa nje iqinise ukuthi nxa ubuza ngezombuso weZimbabwe abantu abaningi bavame ukwesaba kuye kwethuka baphendula ngendlela abacabanga ukuthi wena ufuna ukuza impendulo.
Kodwa-ke nxa sikhangele yona impumela yakhona ingakhombisa ukubana umnumzana Tsvangirai kaselasekelo okwehle kakhulu kakhulu kazini nxa sikhangele ngomnyaka ka-2013.
Ukukhona ukuthi nxa abantu bekhangele ngendlela ababuzwa ngayo ukuthi elingafuna abe ngumongameli ngubani mbe onganqoba ngubani, bayakwanisa bakhulume ukuthi hhayi uTsvangirai engqondweni zabo bona vele babona ngathi kasuze akwanise ukuthi anqobe ngoba kakwanisa ukuthi abuse. Asuze sithi khona impendulo ezinjalo azikho ngoba ungazinanzelele into ezenzakalayo eziningi eqembini lakhe la yena ubuntu bakhe kungenzeka ukuthi kulabantu abanye abathize abangathi bona kababoni ekwanisa ukuthi abe erusa kodwa ukuthi bathi bona umgabu ungcono ikhombona ngathi khona sokuhambela lokuthi umomo wakhona obuzwayo uyabe unjani ungazinanzelele abantu indlela abaphendula ngayo umomo wakhona ungenza ukuthi babe bengabantu abesaba ukuthi bakhulume ukuthi umgabe kuyame kungamehlula kodwa nje bakhona abakwanisi bakhuluma ukuthi yena uthi angirayi kakwanisi ukuba abebusa ngoba yiwumomo wakhona asize sithi khona impendulo yakhona i-wrong kodwa engangichithise kakhulu ukuthi i-sample size yakhona abantu abangu-1200 balutshwane kakhulu ngoba abantu abakwanisa ukungena kuvota for bangu-7 million.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi yacubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Oke waba ngumphathintambo wezamandalo kuthengiselana kuhulumende weZANU-PF umnumzana Nkosana Moyo lamhlanje uhlanganela benhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo. Umoyo utshele abantu abaphatheke emhlanganweni lo ukuthi uzencintisa kukhetho lomnyaka ozayo kodwa uthe kakholwa ukuthi ukungena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo kungasusa iZANU-PF embusweni. Asizweni abanye babantu abangene emhlanganweni lo besipha imbono yabo.
Ngajabula kakhulu ngisizwa ukuthi uDr. Nkosana Moyo uyazinikela ukuthi abe ngomunye wabazavotelwa ukuba ngumongameli welizwe. Iminyaka yonke le mina bengingavoti lokuvota ngoba konke obekuphakululwa bekungakhwabitheki kimi. And kathesi ungiphi ithuba lokuthi ngikhethe umuntu okholelwa ezintweni ezifana lengikholelwa kizo. Umuntu okholwa ukuthi ilizwe kumele kube yilizwe elibambeneyo with amathuba alinganayo for umuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ukholwa kuphi kumbe ukholwa kuphi.
Mina ngibona ngani uNkosana engaba umuntu okuthi singamnika ithuba into zingatshintsha sibili. Ngibona ngani njengamaZimbabweans uNkosana ngumuntu esimdingayo lapho esikhona kathesi eZimbabwe sidinga umuntu ozabuya le change. So singamvothela uNkosana sibone lati ukuthi uyasiphathelana ngumuntu esingathi ake kokuzani asikamzami ake ku MTC ngiyakwazi ukuthi yiyo egani phambili ku opposition kodwa ngibona ngani singamzama engasenzela ngani kunqondo
into yokuqala siyakwamukela lokhu ukuthi abantu bayakunanzelela ukuthi into enye ebisihlupha lapha kakhulu ku politics ye opposition ngabakhokheli bakhona yikho mina ukuza lapha ngibona ngathi ngilandukuzelalela ngizwa ukuthi umbono wakhe phezu kwezinto zethu zemathebeleni ezihluphayo umi ngaphi kokunye ngiyasuthiseka kokunye ngiyazwisisa ukuthi kulokho esisaba ukuthi athi bhadla lezo zinto yikho ngithi mina.
Leyo bekuyimbono yabanye babantu abangene emhlanganweni kamnumzana Nkosana Moyo kobulawayo. Abaphila lesimo sokuzalwa belejwabu elilombala umhlophe i-albinism bathi badibana lenhlupho ezehlukeneyo empilweni ikakhulu nxa bengabesifazana. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele uNkosazana Linet Ndlovu ophila la lesisimo njalo isebenzela ePlumtree njengomongikazi.
Usuku esihlangana nalo thina ikakhulu ngolokuswela amafutha awokugcoba ukuthi sizivikele elangeni njalo okunye siyabesisa impahla ezilemkhono emide ukuthi singatshiswa lilanga. Lezingwane abaningi bethu siyaswela futhi lento ezinjengamangikazi okubonisa ama-spectaculars ikakhulu yizo kakhulu inhlupho esidibana lazo njengabantu abaphila lombala omhlophe
emphakathini kuba lobandlululo oluthile
esihlangana lalo
ye
ikakhulu nxa sikhangele umbala lowo ubandlululo ngkhona luyasukeli kakhulu umntu wangkhona esasengumntwana nxa usasengumntwana laphana abanye sivele emulini esingamukelekanga, abanye njalo noma imuli zisiyamukela, kodwa umphakathi wona kube yiwo ongakwamukeliyo. Ubusukunika amanye amazizo awokuthi lanxa usuhamba uyase uzizwa ngani vele awusenguwe, ugcine ungasayenelisi ukuthi especially abantwana abafundayo ecine esikolo laphana engasayenzi kuhle ngesizathu sona lesi. Kakhulu nxa futhi ukuthi kunjalo uhlangane nokuthi ungumntwana lwana oswelayo, khona vele kahle kahle nxa uswela vele singabali umbala wona lowo uyabe uvele ungani awuhlangani kuhle nabanye abantwana. Manje bese kuphindezela lawo nalo umbala, nxa uswela ubusukhula futhi ubandlululwa ngenxa yakhona lokho. So kugcine kwesenza umuntu angafundi, ungaswela imfundo suswela lo msebenzi. So ukuthi uzinakekele kugcine kusiba nzima. Yena umuntu ongumama vele nxa simkhangele singabala abaphila nombala wona lokumbe ungena, umuntu ongumama vele uyabe ufuna ukuthi abe ngumuntu lwana othola amafutha ehlukeneyo. Umuntu athola amafutha lawa lalawa uthole egcoba ngamafutha nje amaningi-ningi. Manje thina nxa uyaphinde waswele lawo mafutha ikakhulu ona la elanga ngoba ahluphe ukutholakala, kwenza umama vele akhule yona impilakahle yakhe ingekho nhle kakhulu. Kwamukeleke ebantwini kugcine vele enxanyusa lezilonda, abantu bengasakwamukeli ngendlela sebekubandlulula.
Unkosazana Lynette Ndlovu ngoyisifazana ongumongikazi ophilale albinism. Ko Live Talk lamhlanje sikhangela umdlalo weqembu lama Warriors owe final eKosafa Castle Cup lapho lizadlala khona lele Zambia ngesonto. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakweleGibhithe zibika ukuba kule bhomba ebelithiywe emzimbeni welinye lamalunga eqembu labalobecatha besimoslem abedlulisa amalawulo elidubuke emoteni labulala amasotsha kahulumende alijumi ngenyakatho kwedolobho leSinai. Umongameli Donald Trump wakwele Melika uhlangane okwakuqala lamhlanje lomunye wakhe wele Russia umongameli Vladimir Putin selokhe umnumzana Trump ebe ngumongameli. Ngesikhathi umqando usubhahile endaweni eziningi kwele South Africa, abesifazana beZimbabwe edolobheni lePitori sebesungule uhlelo lokuqoqa ingubo, amajesi, ukudla lokunye okokusiza omama labantwana beZimbabwe abahlala esitaladeni lezitezini esezakhalalwa ngabanini bazo. Iningi lalaba bantu liphila ngokucela esitaladeni. Kubika uBenedict Nhlapo.
Abesifazane beZimbabwe laba bathi basungule lolu hlelo ngemva kokuba kulabo mama beZimbabwe labantwana abaselegcekeni ngemva kokutshelwa isiteza bebehlala kuso edolobheni lePretoria. Elinye ilunga lalihlanganisa unkosazana Chichimoyo uthi ngemva kwalesi sehlakalo bakunanzelele ukuthi banenge omama labantwana beZimbabwe abahlala etshatshalazini lakulezi zitezi ezadelwa ngabaninizo, iningi lazo ezingelamagetsi lamanzi. Uthi lokhu kwenza impilo ibe nzima ikakhulu ngesikhathi lesi esebusika.
Igugu lelisa liyenzela ukuba njengabomama beZimbabwe abaseSouth Africa siyazane, sibe nobudlelwano obuhle, sincedane lapho esebe sidubeka khona. Lokunceda labo ababe besize funa uncedo lwethu, sibanceda ukubana izinto zibahambele kuhle, zibahambele kangcono.
Elinye ilunga lalinhlanganiso ezibiza Zimbabwe Women with a Vision, unkosazana Blessing Moyo, uthi inhloso yikusiza iloba nguphi umama kumbe umntwana odinga usizo kungelabandlululo. uthi bafuna njalo ukuthi benelise lokusiza abakwele South Africa abahluphekayo. Uthi kuqula lalabo abatshelwe isitezi abagoqela umama labantwana kuningi abakudinga ngesiphangiphangi njengoba kuyinhlekelele ebehlele bengalindele. Uhulumende weSouth Africa ulohlelo lokuholisa imali yeqolo kubomama labantwana kodwa abeZimbabwe abalutholi lolusizo ngoba bengayisizo zezalwane zakuleli. Iningi labo ke baphila ngokucela labantu ababo ezitaladeni. Nxa sekubuya ekuhlaleni bagcina sebehlala ezitezi ezatshiywa ngabaninizo lapho uthola khona phose belichumi endlini eyodwa. Kwezindawo kusetshenziswa amabhokisi kwehlukanisa indawo zokulala. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thabi Gumbo uthi lolu luhlelo oluhle kakhulu ngoba ukusilela kwemisebenzi kweSouth Africa sekwenze kwanda inani labantwana beZimbabwe abangafundiyo, iningi labo othola sebencedisana labonina ukucela usizo emgwaqweni.
Ngibona omuhle kakhulu ukuthi abantu bephiwe ingubo ngoba kuyabanda ikakhulu omama nabantwana abangenandawo zokuhlala ukuthi labo bafudumale ngesikhathi lesesinzima esewinter baselizweni elisekude lakubo bahluphekile, so ku-right ukuthi baphiwe nabo ingubo.
Inhlanganiso le ngesibili eZimbabwe ukubunjwa kwele South Africa ngenjongo yokusiza abesifazane labantwana. Ngenyanga ephelileyo wethulwe ngokusemthethweni eZim Imbokodo, yona ihlose kakhulu ukulwela amalungelo abesifazane kanye lokuxhasa labo abafuna ukusungula amabhizimusi. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Pula Sangoma kambe iyo zala nkomoni emdlalweni wa ma Warriors leqembu leZambia owe final ye COSAFA Cup ngesonto. Abanye babantu abakhulume le Studio 7 kuhlelo esilethulela lona enkundleni ye Facebook uhlelo Zimbabwe Today bathi iZimbabwe izanqoba. Abantu laba bagoqela uBhekisipho Ndlovu, uGogo Makhanye labanye abambalwa. Bathi umdlalo lo uza kuba nzima okumangalisayo. Asizweni uGogo Makhanye umsakazo lodumo uEzra Chisa Spanda lomnumzana Delani Masiye Mhlanga, incwadi kwezemidlalo ohlala kwele Zambia bexoxa lo Gibbs Dube.
Ama-Warriors kazame ngamandla ndabi Zambia vele hayi wamisa ama-Warriors. So siyabakhulekela sibili ukuthi lo nyaka kungaba ngcono.
Wena ngokuphupha kwakho uphupheni ubona ngazani
2-1
eh?
Ye
kodwa ongakutsho ukuthi bakugugqule kuyini bengakadlali?
Bengalungisisa emuva ngale ngibona ingani kukhona okungani kuyasoleka.
Benze njani?
Balungisise sibili ama-defendant azame ngendlela yonke ukuvimba amabhola engangeni.
Siyabonga kakhulu gogo, sibonge kakhulu.
Nathi siyabonga.
Umdlalo lo uya umdlalo omkhulu kakhulu, umdlalo weCOSAFA Castle Cup final part weZimbabwe leZambia isipholoporo njalo uchilo nama Warriors. Ungakhohlwa ukuthi lezi zengqikilana phela ngo-2009 iZimbabwe lapho yashaya khona ke isipholoporo 3-1. Remember lapha ke iZimbabwe yethu ama host country yachaya ke iZambia isipholoporo 3-1 yawina inkezo yeCOSAFA. Wathi ke abafana besipholoporo beZambia labathi hayi lathi zakuthola ndona ngo-2013 labo beyile bona aba host ayi bachaya ke iZimbabwe 2-0. So kathi singumdlalo ngathi ngokudecide apart wazo zombili lezi ngesoto ukuthi ke abafana bakaSunday Zamba nabafana baka Western Yirenda iyozala nkomoni ke umdlalo wesikhathi ukuthi ke abantu abaningi bawutmelele, ngakho ke uzathokoza abantu abaningi kakhulu kuninzimu le-Africa.
Baba Mhlanga ungathini ngomdlalo?
Uyabungani unzima ngoba amathimu omabili wonke nxa usazikho sapha sebayiwina 4-4 times. So omnye lomunye abefuna ukuthi atshengise ukuthi yena ingithi lapha. So kukhanya kuzaba nzima kakhulu ngoba mina njengami nginje ubaba ngweZimbabwe umama ngangapha eZambia, so ngiphakathi laphakathi yazi nxa kudlala amathimu la amabili kuyangikhonfuse. So ewinayo yimi yiyo ewinayo, akunandaba. Kodwa i-game yakhona izaba nzima kakhulu ngoba ayisoze ibe lula. Akula ozawina nje kuthiwa uwine lula, hayi akusoze kube njalo, kuzoba nzima.
Kodwa kuyaba nzima kanganani bawaSibanda phakathi kwamaqembu omabili lawo?
Into esitsho lapho futhi Mhlanga ke kuzaba lokunzima obukhulu ongakhohlwa ukuthi lezi team zombi ziqeqeshwayo labo landele esingathi ngaba-legends omdlalo wenguqu.
Lapho lizwe umsakazo lodumo u-Ezra Chisa Spanda ugogo Makhanye ohlala kobulawayo ingcwethi kwezemidlalo njalo ihlala kwele Zambia uDelani Masiye Mhlanga bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today lo Gibbs Dube. Nxa lifuna ukuzwa okunengi ngodaba lolu ngenani kukhasi le VOA Ndebele kuFacebook.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upogine. Was a Friday.
Ko was a Friday lamhlanje sikhothamela iqhawe ilunga leqembo lomdumo wejazz elamakhulu crooners. U-Apple Sithole yena obhubhenge sonto wavekwa lamhlanje emathuneni amaqhawe kobulawayo. Usithole ngomunye wabantu abasungula iqembu lamakhulu crooners njalo walwa impi yenkululeko yikho nje elaliswe emathuneni amaqhawe enkulumane Heroes Acre. Abaphatheke emngcwabeni wakhe bagoqela uZulu Makhaza, umphathintambo obona ngendaba zakobulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo, kanye lomphathintambo wendaba zabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube. Zinengi ingoma zamakhulu crooners ezadla uBhedu ohamba phambili ngephimbo elimnandi esikhathini esinengi kunguye uSithole. Kambe ngubani ongayikhohlwa le ethi ibhulugwe lami. Omunye wamalunga aleli qembu uGeorge Salim ekhuluma ngemva komncwabo utshele iStudio 7 ukuthi balahlekelwe ngempela ngumuntu obeyinsika yeqembu.
He was really one of those members who konke sasikwenza. He would want to make sure izintolezi zihamba ngendlela eyi-straight. U-Abel Sithole, so that he can say, we are at a real big loss.
Kuyini kahle kahle eliza mkhumbula ngakho?
Ube at the full of humor. Angathi kreki jokela, ujokela, yonke lilale pasi ushek. That was Abel for you.
We tomi yang, awubeki tombile ubuso bayo bunje. Ngelanga lipuma, gijima mfana wami uyibuzikama.
Usithole ubhubhele esibhedlela sempilo ngesonto ngemva kokutshaywa yistroke eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalombili lantathu 83. Iqembu lamakhulu crooners lona libunjwe ngo-1999 ngamalunga amaqembu amabili ayedume kakhulu ngeminyaka yama-1950s edolobheni lakobulawayo abalisa elamakhulu 4 kanye lele Golden Delicious Rhythm Crooners. Vala madlalate amathathu abalisa elithi Blue Sky, ibhulukwe lami lelithi Isatilo.
Yo, my gents! Nega man, this telephone!
Ho! Nega chuba!
Si yami, man, nega stole! Ay, bafowe, tunga toza, nele! Ay, bo! Yini kakasa gande, nga kumpo!
Lengethi selifoni umakhale kukhwini phela kulale njalo ethi gubuzela.
Asazi, asazi uyophila ngani na. Asazi, asazi uyophelele njalo mwini. Asazi, asazi
Simvaleliseke uAbel Sithole ngengoma yabo le emnando kwamagama ethi Blue Sky.
Sambombo.
Sambama, samba, give it in the sam to mele blue sky.
Sithilala ngokuthula qhawe lamaqhawe kumuli kaSithole la kuqebo lamakhulu crooners sithi duduzekani
mama zamba mama zamba mama give me the time to mele kusho sky mama
zamba mama.
Gabo Blue Sky ngama Cool Crooners ingoma isishaye lamhlanje sivalelisa ilunga laleli qembu uAbel Sithole obekwe lamhlanje enkulumane Heroes Acre kobulawayo. Ayike mthwakazi omuhle siziphethe eza lamhlanje singakehlukani. Uphenyo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi ibandla leZANU-PF lilosekelo olwedlula olwe-MDCT ngokuphindwe kabili lusolwa ngabanye. Abenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo bapha imbono yabo ngowake waba ngumphathintambo wezokuthengisela nakurhulumente weZANU-PF uNkosana Moyo, yena othi uzancintisa ukhetho lokudinga umongameli. Kwaneleko kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo Matuka Nduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.